Soko izika disenda bagu VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Kulamukela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 9 kuZibandlela 2022 nguKip Stuve. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi bakhala ngomkhuhlane weCOVID-19 obulele abalitshumi lambili 12 izolo eZimbabwe.
So kule too much teenage pregnancies. So kule too much drug abuse abantwana betshona emgelweni bebhema izidakamizwa ngenxa yokuthi kabaya esikolo.
Umlingisi owaziwa ngokuhlekisa uZulu uthi utshaywe ngabanye abantu abathi ukhuluma kubi ngamaloja.
Ebhasini khonapha there is one guy owathena ungawogumede. Mna ndelela ogumede nganogumede yini ngamaloja.
Amanye amabandla aphikisayo asahlolisisa ukuba azangena kumbe hatshi kukhetho lwama-by elections oluzakwenziwa ngombibitho lonyaka.
Sisazoba lomhlangano lapho i-NEC ezophuma khona le-resolution ukuthi sithatha liphi inyathelo.
Iqembu leZimbabwe Warriors lincikilana leSenegal kusasa kule Cameroon emdlalweni walo wakuqala we-Africa Cup of Nations.
Sifisa ukuthi ngabafana baphumelela.
Sizalethulela ezamasiko ngezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Umemetheka ngamandla umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe obulele abantu abalitshumi lambili izolo 12. Umkhuhlane lo usuguqule indlela abantu abaphila ngayo elizweni lemhlabeni wonke jikelele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha, i-636, abahlolwe izolo batholakala belegcikwane le-COVID-19. Luthi umkhuhlane lo sowabulala abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu, i-5148, kusukela ngombimbitho nyakenye. Abantu abaningi bathi sebephila nzima ngenxa ye-COVID-19. Unkosazana Pretty Mpofu ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo uthi umthwalise nzima umkhuhlane lo.
Kusukela ekubeni lendlala ezindlini, abantu bayalamba ezindlini ngoba abantu abaningi silandzelela ukuthi ngabaphila ngokuzisebenza. Ngakho ngesikhathi lese-COVID abantu bayahlele ukuhamba beyenza imisebenzi yabo bekhululekile ngenxa yokwesaba kumemetheka komkhuhlane. Njalo sesikhangelele labantwana abesikolo, sokule too much teenage pregnancies. Sokule too much drug abuse abantwana betshona emgelweni bebhema izidakamizwa ngenxa yokuthi kabaya esikolo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Greta Sibanda, isakhamuzi semganwini kobulawayo.
Abantu bakithi ngesikhathi se-COVID-19 bathole nzima kakhulu. Okokuqala, abantu bakithi kabalamali, abantu bakithi kabasebenzi, izinto ziyadula phandle lapha. Abantu bakithi kabalamali ukuthi bazise ezibhedlela, kabenelisi ukuthenga imithi alibana begula, ikakhulukazi ngesikhathi lese-COVID-19.
Uyakhala lo nkosikazi Sharon Luphahla ngomkhuhlane we-COVID-19.
Umkhuhlane we-COVID-19 lo ngibona ngani uhlasele kakhulu abantwana besikolo ngoba sekuleminyaka emibili abantwana bengahambi esikolo ngendlela eyiyo. Njalo futhi izikolo zethu kanye lama-university i-online learning vele ayizange ike iphumelele. Kusenza alwa uhulumende ubeyithuthukisa i-online learning ukuthi lanxa abantwana bengahambi ezikolo physically but bebe beqhuba online learning ukwenza ukuthi ikusasa yabantwana bethu ingaze yancindezeleka.
Umnumzana Senzo Hadebe, umongi osebenza kobulawayo, uthi inani labantu ababulawa ligcikwane litshengisa ukuthi umkhuhlane lo lokhe ukhona. Ngakho kuqakathekile ukuthi uZulu alandele izixwayiso ezivele kwezempilakahle.
I-COVID-19 lokhe ikhona phakathi kwethu. Uhlupho lwayo ukuthi isitha esingabonakaliyo, ngakho ulakho ukuthi uhlangane laso lapho ongacabangeli khona ingozi enkulu le esihlangana layo kokuqala. Okwesibili, singakhela amanani abantu abafayo bebulawa yi-COVID-19 kutshengisela ukuthi lokhu ikhona, ngoba kwelinye ilanga uyathola kukhuphukile, kwesinye isikhathi kwehlile. Kodwa-ke ukuthi kulabantu abalokhu besafa kutshengisela ukuthi i-COVID-19 lokhu ikhona njalo sisaselayo okwesikhathi esilandelayo. Kufanele sihlale siqaphelisele.
Uhulumende ukhuthaza abantu ukuba balandele iziqondiso ezethulwa ngabezempilakahle sonke isikhathi ukuze bezivikele ekuthapheni igciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi bedlula izigidi ezine, i-4.2 million abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Asebehlatshwe ijekiseni yesibili bedlula izigidi ezintathu, i-3.2 million. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
UHidden Sibanda, umlingisi ohlekisa uZulu, owaziwa ngegama elokuthi nguZex Mtawini Juma kumbe uAnkela Zex, utshaywe ngabantu ebhasini kusukana ezedluleyo kulandela ukwethula kwakhe umdlalo ocothoza amaloja. USibanda uthi kulomuntu omtshaye ebhasini ngesikhathi edoziza uZulu esebuyela emzini wakhe e-Old Bhumula kobulawayo. Uthi kumzwise ubuhlungu ukutshaya kwakhe yena obesoma njengesikhathi sonke.
Ebhasini khonapha there is one guy owathena ungwabo ogumede, mina ngidelela ogumede nganogumede yini ngamaloja. Namla I thought ukuthi we were still in the mood of in i-comedy, yabona. Kari umuntu lana unjani serious, indoda lowo wayehlalele ngaphi esithini directly across yini laphana. Na umuntu asukuma mina ntile ngibeni umuntu vele unjani. Uyadlala nabangani bakhe, khona babe nadile abangani bakhe la benjani bekhuluma khona phana. Then zukuzuku na umuntu wambamba ngebumper straight emlonyeni lapha.
UHidden Sibanda umlingisi owaziwa ngokuthi nguAnkela Zex kumbe uZex Mtawini Juma. Ubexoxa leStudio 7 ese-Old Bhumula kobulawayo. Amanye amabandla aphikisayo athi okwamanje asahlolisisa angakwenza ngokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngombimbitho lonyaka. Kulamanye njalo aselungiselela ukungena kukhetho lolu kulandela okwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhetho lolu ngolokudinga abazamela indawo ezijiyeneyo edale lephalamende kulandela ukuxotshiswa edaleleli kwamalunga ebandla le-MDC Alliance libandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Umnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthwakazi Republic Party uthi basahlolisisa abazakwenza ngokhetho lolu.
Sizwile ukuthi uPresident weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa u-announce i-date yama-elections lawa ama-by-elections azoba khona ngo-March, kanti lapha the nominations court izohlala mhla ka 26 January kuyonale inyanga. Sisazahlala phansi nje sikhuluma nje namhlanje ntambama sikhangela lolu daba, sinazelela ukuthi udaba lolu luphonguba isivuka mpunzane udaba lwama-by-elections, futhi sinazelela ukuthi iZANU-PF iyenze ngabomo ukuthi i-announce lama-by-elections ngesikhathi esincane. Sinazelela ukuthi amabandla kathesi abengakhululekanga ukukhampeyina ngesizathu zabo-COVID leminye imithetho ebolileyo efakwa yibabeZANU-PF, kodwa bona sibabona besezizinhlelo zabo. So-ke sisazoba lomhlangano lapha i-NEC ezophuma khona le-resolution ukuthi sithatha liphi inyathelo.
Umoyo uthi ibandla leMthwakazi Republic Party lingathatha isinqumo sokuncintisa kukhetho lolu lizadinga abazamela indawo ezijiyeneyo abasezabelweni zeMathebeleland leNkabazwe.
Kasingenele ilizwe leZimbabwe, thina siphatheka kuphela ngalokhu kwenzakala eMidlands leMathebeleland esingathi ngumthwakazi, ngoba yikho lapho esifuna khona ilizwe lethu, yikho lapho esifuna khona umhlabathi wabokhokho bethu. So-ke kungekudala ngesikhathi esizayo sizo announce iposition yethu mayelana nala ama by elections.
Ibandla leMDC Alliance lalo lithi lisahlolisisa elingakwenza kukhetho lolu. LeMDC lona lithi selilungiselele ukuncintisa kukhetho lwama by elections. Umnumzana Witness Dube okuhlangothi olubona ngokuthulwa kwemibiko kubandla leli uthi sebelumelele ukhetho lolu.
Ibandla leMDC liyangena kuma by elections wonke ilizwe lonke, kuma elections ka councilor la kuma elections ama MPs wonke siyangena. Singena la ma partners etwa MDC Alliance lapho la kwa bakhipha khona abantu lalapho kwakulezano khona siyangena sizilungiselele. Sakhumbula ukuthi umnyaka wonke last year opheleleyo siqede silungilungisa izstructures zethu zaphansi njalo bese siqalisele ngokwesibili ngoba sikhangelele i-ordinary congress ezayenzakala ngo-March ngaso sona lesi sikhathi esizayenza ngaso ama-elections. Ngakho njengebandla le by-election ibuye kuhle isithole sivele sisendimeni sisebenza silethemba lokuthi siza kunqoba kuma constituencies la kuma council amaningi kakhulu ikakhulu lawo esasivele siwabambile.
Okunye okwadala izikhexe edalele ephalamende yikubhubha kwamalunga edaleleli. Ibandla le-ZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama by elections njengenhlala yenza. Wenzi maphandleni namhla sesigabeni seGwanda esabelweni seMathebeleland South. Sixoxa lo mlimi uMnumzana Mcebisi Dube.
NgiseGwanda North, esigabeni seKhozi under Mchabisi ngale. Hayi ngapha ebilonke izulu likhanya liyana kakhulu ngoba kwezinye indawo abasemagobeni kungathi sokutoda sokutoda sibili sokuzafuna awofertilizer ukuthi kungathi abantu bangavika ubumanzi lobo ukuthi amabili afe. Then okwesibili i-drought power abantu bebengelanto zokulimisa inkomo eziningi njengoba zaphela ngama-drought lawa adlulayo. So inkomo abantu kade belimisana manje kusebenza umelela abantu kungxele i-7 i-round ukuthi zifike ngakuwe kuyabe sokumotshakele. So iludubo lukhona labantu abantu abaningi sebabaleke emakhaya sokuselizalukazi lamaxhegu kuphela. So akulima kwakhona isoze akusoze kube yikho nje lokhwana okuzaba kuhle ngoba nxa usuzuqhatsha abantu ukuthi abakuncedise akuhambi.
Abangaholi inhlanyelo ngabantu abanjani Dube?
Inhlanyelo abantu bayiholile this time ama 10 kgs lezama abafertilizer. Hawe inhlanyelo basizamile impila lonyaka lokubola hayi bingabolanga mila makukuhle hayi kufanele sibonge. Kufanele sibonge uma into zingathi zenzakale ngcono. Inkinga nje ukuthi lapho uholelwa khona kabe kukude thina sisuke eKhozi siyayiholela esibona le ugcina susiba lelosi yokuthi sokufanele uqhatshe abantu bezinqola kumbe bezimota ukuthi bekuphathele khonale. Yikho lapho kungathi kulobunzima khona. Hayi kuyabongeka.
Sima lapho kudaba lwethu lwezemaphandleni. Sizabe sikwenye indawo ngeviki ezayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantwana besikolo abafika amajumi amathathu 30 lombalisi bakhulule namhla ngamalucatsha esabelweni sekhephi kwele Nigeria. Besebenze nyanga eziyisikhombisa besezandleni zamalucatsha. Inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi kulabantwana abafika phose inkulungwane lengxenye 1400 abathunjwa ngamalucatsha kwele Nigeria nyakenye. UNovak Djokovic, umdlali omkhulu womdlalo we-tennis, ocele ukuwela e-Australia ukuba angena kulelo lizwe loba engahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 uselamalanga amathathu evalelwe ehoteleni elizwenileni yiziphathamandla zezempilakahle. I-Associated Press ibika ukuba uJokovic ucele ukuzedlala kumncintiswano we-Australian Open noma engahlatshwanga ijekiseni le. Ukhangelwe ukuba uzamiswa emthethondaba kusasa njengoba ababona ngendaba zekhaya besithi kanamvumo ukuthi angene kuZulu engahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane we-COVID-19 usuphazamise indlela okuqhutshwa ngayo konke emhlabeni wonke jikelele. I-Reuters News Agency libika ukuba kwele Melika umkhuhlane lo usuphazamise izikolo abanceda uZulu nxa ebhekane lohlupho lokubhidlizelwa izindlu lezulu kumbe umlilo ovuthayo ezibhedlela, ukusebenza kukahulumende nokudlelana kwabantu nsuku zonke. Omanje sokwesikhathi sezamasiko.
Senganamasiko senziwe manje.
Ela baba mkhulu babe lobola usenzi.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngenyamazana okuthiwa yisambane. Kulabanye abantu abasanda kugula kulandela ukudla kwabo inyamazana le. Kusukela kudala isambane sasisaziwa ngokuthi sitshenziswa ngabathakathi. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxa lezangoma ugogo uSilibaziso Dube. Siyakwamukela kuhlelo gogo.
Thokoza qhawe libanzi, ngikhothamela wena ndoda yamadoda, ngikhothamela wena khehle libanzi. Ngizochasisa kabanzi ngesambane. Isambane inyamazana elenyawo ezine. Ye, iyagitshelwa. Ngelinye igama bayibiza bethi yihombela. Ye, ithwala abathakathi. Ngabe ngizwa nakhe hlelidala. Ye, inamandla. Ayikho inyamazana enamandla njengesambane. Ingakho nje ithwala abathakathi. Ye, abathakathi begithi bebefika lapho ababefina befuna ukuyafika khona, befike beyenze lokho abakwenzayo. Ye, bayasigada abathakathi. Ye, betshone lapho abaya khona, befike beyenze lokho abakwenzayo. Ye, bathakathi.
Ya, siyakuzwa kakhulu gogo, qhubekela phambili.
Siyadliwa isambane njengabantu bonke, bayasidla isambane ngoba kuyinyama emnandi nje efana lezinye inyamazana. Ye, bayasisebenzisa isikhumba sabo bathi kuyisitiropo esiqinileyo kakhulu, asiyindawo ngoba inyamazana enamandla kakhulu. Mbongoze ndoda yamadoda, izondle enkulu bantu, izondle banzi. Kwandulo abakhunkulu babesebenzisa zona isambane ngoba isambane sinamandla. Ayikho inyamazane enamandla ukwedlula isambane. Bayagibela kuso abathakathi ebusuku, beshone lapho abafuna ukuya khona, beyothakatha sibuye sijike. Bawungathi manje asiphandle ithuna, siyaphanda isambane. Sikhiphe isidumbu esabese silele abathakathi besisebenze leso sidumbu.
Abathakathi bayayifundisa yini inyamazana le okwenza?
Bayasifundisa isambane ngomuthi othile isambane ukuthi besiphendule besenze utikoloshi wabo. Bayasiphendula isambane besenze utikoloshi wabo. Kunomuthi othile abawuthatha bewuhlanganise bewusebenzise bese bewuyenza utikoloshi wabo, sikwazi ukubalalela besigqilaze beyenze ngendlela abathanda ngakhona. Kuyintambo yabathakathi leyo.
Siqhuba lapha udaba lwethu lwanamhlanje besixoxa lezangoma ugogo uSilibaziso Dube. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Senganamasiko senziwe manje.
Ela baba mkhulu babe lobola usenzi.
Sinesizwe ezokholo lwesiKristu silontukameni komo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Izihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje sifuna ukuthi sikhangele ngakho ukuqalisa umnyaka njengoba sekuqaliseni kwawo nje. Sizabala encwadini ka-Exodus 12 siyabala nje amavesi ambalwa kufundeka kanje verse 1 uJehova wayesekhuluma kuMose nakuAaron ezweni laseGibhithe ethi le nyanga iya kuba kini inhloko yezinyanga ibe yinyanga yokuqala eminyakeni kini khulumani kuye imihlangano yonke yakwa-Israyeli nithi ngolweshumi lwale nyanga yilowo nalowo makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise kube yiwundlu ngendlu uma abomuzi bengalaneli iwundlu wolithatha nomakhelwane wakhe oseduze nomuzi wakhe njengenani labantu kulelo nalelo wundlu anobala inani elithile njengokudla kwalowo nalowo muzi. Verse 5 iwundlu malingabi nasici libe ngeliduna libe nomnyaka munye lithathe ezimvini noma ezimbuzini. Sime lapho. Zihlobo ezithandekileyo, indaba yokuthwasa komnyaka ikhanya iyindaba endala njengoba sibalile ubana ilizwi lokuthwasa komnyaka kumqalisa komnyaka lakhulunywa nguNkulunkulu uJehova kuMose laku-Aaron eseseGibhithe. Ilizwi likhuluma ngokuqamuka ngokuthwasa komnyaka lenkangelelo ekhona kumbe eyayikhona leso sikhathi ukuthi kathi nxa umnyaka uqalisa abantu kumele benzeni. Yebo, kambe kungenzakala ukuthi umnyaka wabo wawungafanani lokwethu njengoba iminyaka lezinto ziguquka, kodwa ukukhulu umlayezo mbiko ilizwi lawo lelo elikhuluma ngokuqamuka komnyaka. Kuthiwa ke umnyaka nxa uqalisa umndeni ngomndeni kumele uhlale ndawonye uthole iwundlu uhlangane ngesilinganiso sokuthi kuyadliwa kanjani. Nxa ke laba abanye bengenelike kumbe bebaningi ukwedlula lelo wundlu kabakhangele komakhelwane babelane labo. Umnyaka uthe uqalisa wenzeni ke wena lomndeni wakho ubakhumbule yini omakhelwane bakho kubana wabelane labo iwundlu njengoba ilizwi lisitsho lisithi yilowo lalowo muzi kwakumele udinge iwundlu lemvu kumbe lembuzi lilungiswe lidliwe ngesilinganiso eseneleyo esenela bonke abantu. Kodwa ilizwi elikhulu ngelithi lelo wundlu kumbe lelo zinyane ingabe leyo mbuzi kumbe leyo mvu kwakumele ingabi nesici ingabi nesici ibe msulwa ukwenzela ukuthi abayidlayo babusiseke phambi kobuso bukaNkulunkulu. Wena udleni uqamuka umnyaka engxenye udle izinto ezilesici ezizakwenza ukubana lo mnyaka wakho mhlawumbe uphele ulokhe ulomlando ukuthi wadla into yobusela kumbe into engaqondanga. Asikhuleke baba Thixo engcwele nxa siqalisa umnyaka cela ukubana usikhuphe kuzo zonke izinto ezilesici ebuhlweni bakho sibe msulwa phambi kosuku bakho ngoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Selela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo ungadinwa kusasa. Kwezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors lincikelana leSenegal kusasa eCameroon kusibaya seGroup B emdlalweni wenkezo enkulu ye-Africa Cup of Nations loba kungaqedakali okwenzakala phakathi kwenhlanganiso yeZifa leSports Commission. I-commission le ithi yaxotsha inkokeli yeZifa ngenxa yobukhohlakali, kodwa iFIFA ithi kumele uFelton Kamambo okhokhela iZifa nabanye bakhe babiselwe esikhundleni. Loba kunjalo, ingcwethi zemidlalo zithi eleZimbabwe liza kukezela emdlalweni le lapho elingilana khona ku group B lamanye amaqembu anjengele Malawi legini. Incwadi kwezemidlalo yenguqu uThandazane Zimbwa uthi akwaziwa ukuzaphuma emidlalweni le.
Njengoba kungelakithi sifisa ukuthi ngabafana baphumelela. Ngakho ke isifiso sikhona sokuthi ngabafana bakithi baphumelela lapho. Sizigqaje ngalokho abazakwenza khona leCameroon. Singaphonga ukuthi yiso isifiso esikhona.
Kodwa
sisuka sithicwe ngamalungiselelo. Lokunenge okwenzakalayo ikakhulu angithi uyabona ukuthi khathesi sokungokwesihlanu sisiya kumncintiswano we CAF. So kungokwesihlanu kumele kube khathesi sesafunda into ezinengi. Kodwa ungakhangela lokho esikuphambanisayo isikhathi sonke 2006 2004, isikhathi sonke seku 2022 khathesi we keep making the same mistakes. Preparations. Asibi namalungiselelo asuthisekayo okokuthi lanxa sithi sidlala lobani sesizimisele sesilungiselele ukuthi hayi singahlangana labo siqedela nenkundleni. Yiyo into esilimaza isikhathi sonke. Ngakho ke kimi khonokho kutshengisa ukuthi lanxa sesihambe kahlanu asifundi lutho. Asifundi lutho ngoba siyala silokho esiphinda khonokho esakuphambanisa kuqala.
Inkinga vele ila ingaphi lapha?
Isikhathi esiningi abakhokhelayo abanathando la umdlalo wethu. Yikho kusiphitha khona kakhulu. Ngoba umuntu olothando uyakwazi ukuthi ukuyizuye ngene enkundleni laphana okumele kwenziwe amalungiselelo okumele ayenziwe aqala ngapi acina ngapi. Nxa usiya ngale ususiyadlala sokwendlelwe. Sokwendlelwe siyaqedelana. Okwakhathesi lanxa ekuqaliseni kombuzo wakho mphendule ngathi sonke singabe eZimbabwe sifisa ukuba iqembu lethu linqobe liphumelele. Kodwa siyakwazi ukuthi ngendlela abangalungiselelanga ngayo. Ah, sesithembele enkosini nje kuphela ukuthi izimanga zenza kahle.
Uyabona iThandazane nxa sikhangela ke sibili sijula. Nxa ukhangela iDream Team eyabo Willard labanye, ube sikhangela le ungathini?
Wenze uhle wanika umzekeliso we-Dream Team ngoba nizawuqambela ukuthi i-Dream Team ibinabo-Mercedes Banda, ibinabo-Willard Khumalo, ibinabo-Melusi Nkiwane, kwaze kwangena labo-Makay Nyathi, oma-Dinda Ndlovu. Kodwa kwasokusiba lokukhonona ukuthi abadlali abaningi sebevelela endaweni ethize. Kodwa enkundleni laphana besinqoba yini besifoka, kathi manje kule ndaba yani? Ungakhangela yeye siyavuma ukuthi iDream Team ayizange iyefika ku-Nations Cup. Kodwa ngicela ukuthi mina lawe sivumelane ukubana umumo elizweni wawunjani. Lanxa engafikanga ndawo, wawubona ukuthi ha wonke umuntu uyajabula. Kungangcono sijabule phela elizweni, lanxa singafikanga ndawo. Khathesi sifikile kodwa siyajabula yini ngendlela esingene ngayo. Wonke umuntu besola besilo umqeqeshi okuthiwa nguloga, wonke umuntu bebangumsini. Lakhathesi umaphezu khona kodwa nxa ubabuza abanye bakhonona abanye bathi kuright. Kodwa ngesikhathi sikafabhishi sasibambene sonke sikwazi ukuthi hayi ujaha uyayazi into ayenzayo. Nasenkundleni okwakuphuma enkundleni okujabulisa umuntu wonke.
So ngase siyabona kule Peter Mtuha kube sokusiba ke lo mfanyana lapho Duke Prince abavela ngapha eMathebeleni. So abantu bacela ukuthi hayi lokho kuyi-team vele ungazana kula lutho la.
Angilandaba lokuthi abadlali bethu bavelela. Angilandaba lanxa bengaze bebuye bevelela ku-caps bengu-7, 8. As long as be ama-results enkundleni ephuma, hhayi siyajabula ngakho. Lanxa kungena o-Highlander akulandaba. Angithi uyabemela ilizwe, kimi ngiyabe nisuthiseka ngakho nxa sithola ama-results enkundleni. Okusuka kusiphice ukubana sizakhetha, sikhetho yedwa lapha, sikhetho omunye laphana, abanye ngabangani bethu, abanye bavela kuma-academy ethu, abanye sifuna ukuthi bathole indawo bayedlala phetshe yakhona zathola imali. Kodwa ilizwe yilo elicina lingasatholini ama-results azasuthisa umuntu wonke. Okuyikho esikudlalela umdlalo sicina singasakutholi ngoba asihambisi kuhlizwe.
UThandazane Zimbwa yingcwethi kwezemidlalo yenguqu besixoxa laye ekobulawayo. Singakugqibi kuhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi bakhala ngomkhuhlane we-COVID-19 obulele abalitshumi lambili 12 izolo eZimbabwe. umlingisi owaziwa ngokuhlekisa uZulu uthi utshewe ngabanye abantu abathi ukhuluma kubi ngamaloja. Amanye amandla aphikisayo kwele Zimbabwe asahlolisisa ukuba azangena kube hathi kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngombimbitho lonyaka. Iqembu leZimbabwe Warriors likhangelwe ukuba lizangqikelana leSenegal kusasa kule Cameroon emdlalweni walo wakuqala we-Africa Cup of Nations. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo nguGibbs Dube.